Isahluko 33. Inkohliso enkulu yakuqala. Kusukela embalini yomuntu yakuqala emhlabeni, uSathane waqala imizamo yakhe yokudukisa uluntu. Yena owayesungule ukuhlamuka ezulwini, wafisa ukuthi izidalwa zasemhlabeni sibambane laye empini yakhe yokulwisana lombuso kaNkulunkulu. U-Adamu lo-Eva babephila phakathi kwenjabulo yokulandela umthetho kaNkulunkulu, njalo impilo yabo yayibufakazi obabuphikisa amazwi kaSathane ayewakhulume ezulwini, awukuthi umlayo kaNkulunkulu wawuncindezela njalo wawuphikisana lenhlalakahle yezidalwa zakhe. Njalo umona kaSathane wakhula ngamandla nxa wayebona umuzi wokuthula owawulungiselwe laba bobabili. Wazimisela ukuthi wayezabangela ukuwa kwabo ezitshela ukuthi ngemva kokubahlukanisa loNkulunkulu wayezabafaka ngaphansi kwamandla akhe, njalo wayezathumba umhlaba ayakhe kuwo umbuso wakhe owawuzaphikisana loNkulunkulu. GC 531.1. Ngabe uSathane wayeziveze ngesimo sakhe seqiniso, wayengeke enelise ukubalinga, ngoba u-Adamu lo-Eva babexwayisiwe ngesitha lesi esiyingozi. Kodwa wasebenza ebunyameni, wafihla injongo yakhe, ukwenzela ukuthi aphumelelise iqhinga lakhe. Wasebenzisa inyoka, ngalesi isikhathi eyayiyisidalwa esihle kakhulu. Wafika ku-Eva wathi, "Impela uNkulunkulu watsho yini ukuthi lingadli okwezihlahla zasensimini na?" Genesis 3 verse 1. Ngabe u-Eva wayezibambile, wangangeni phakathi kwempikiswane lomlingi, wayezabe ephephile, kodwa waqala ukukhuluma laye wawela phakathi kwemijibila yakhe. Lalamuhla uSathane unqoba abanengi ngendlela efanayo. Bayathandabuza njalo baphikise lokhu okufunwa nguNkulunkulu, njalo lokuthi balandele imilayo kaJehova. Bona bamukela imfundiso zabantu eziyizo ezigoqela amaqhinga kaSathane. GC 531.2. Owesifazana wathi enyokeni, "Singadla izithelo zezihlahla zasensimini, kodwa ngesithelo sezihlahla esiphakathi kwensimu, uNkulunkulu wathi, lingazidli. Lingazithinti ukuba lingafi." Inyoka yathi kowesifazana, "Kaliyikufa, ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla lizadlayo, amehlo enu azavuleka, libe njengoNkulunkulu, likwazi konke okuhle lokubi." Genesis 13 verse 2-5. Wamtshela ukuthi babezakuba njengoNkulunkulu, bebe lokuhlakanipha okwedlula lokhu ababelakho, njalo benelise ukufinyelela iziga eliphezulu lokuphila. U-Eva wavumela isilungu lesi, njalo ngokusebenzisa indosela yakhe, u-Adamu laye waholelwa esonweni. Bamukela amazwi enyoka, okuthi uNkulunkulu wayengatsho lokhu ayekuchilo. Bathandabuza umdali wabo, njalo banakana ukuthi wayenyathezela inkululeko yabo, njalo babezathola inhlakanipho enkulu lokuphakama ngesenzo sokwephula kwalo umthetho wakhe. GC 532.1. Kodwa yiphi ingcazelo u-Adamu ngemva kokona kwakhe ayifumanayo ayeyimelwe ngamazwi athi, "Ngalolu suku eliza kudla khona liza kufa impela. Wathola yini ukuthi ayesisho lokhu uSathane ayebangela ukuthi wakukholwe? Ukuthi wayenga wayezangeniswa ezigeni eliphezulu lokuphila. Ngabe kwakukhona kwakuzaba lenzuzo enkulu ababezayithola ngokwephula umlayo kaNkulunkulu. Njalo uSathane wayeza kuba ngumkhululi woluntu. Kodwa u-Adam kazange athole ukuthi lokhu kwakungumutsho wamazwi ayekhulunywe ngumdali. UNkulunkulu wayetshilo ukuthi njengesigwebo sokona, umuntu kwakumele abuyele emhlabeni lapho ayephume khona, ngoba ungumhlabathi, uzabuyela emhlabathini. Genesis 3 verse 19. Amazwi kaSathane. Amehlo enu azavulwa, agcwaliseke, ngokuthi, ngemva kokona kuka-Adam lo-Eva, amehlo abo avulwa ukuthi bazwisise ububi, baqala ukuzwa isono, njalo banambitha isithelo esibabayo sokona kwabo. GC 532.2. Enkabeni yensimu yase-Edeni kwakulesihlahla sokuphila, esasilezithelo ezilamandla okunika impilo engunaphakade. Ngabe u-Adam wayeqhubeke ngokulandela intando kaNkulunkulu. Wayezaqhubeka elemvumo yokudla isithelo lesi njalo wayezenelisa ukuphila iphakade. Kodwa ngemva kokona kwakhe, kwasekumele amukele ukufa. Isigwebo esithi, ngoba ungumhlabathi, uzabuyela emhlabathini. Sikhomba ukutshabalaliswa kwempilo. GC 532.3. Impilo ephakade eyayithenjiswe umuntu kuphela nxa wayelandele imilayo kaNkulunkulu yayisusiwe ngenxa yokona. U-Adam wayengeke adlulisele kunzalo yakhe lokhu ayengaselakho yena, njalo kwakungasela themba ebantwini ngemva kokuwa kwabo. Ngabe uNkulunkulu wayenganike langa indodana yakhe eyabangela ukuthi benelise ukufinyelela impilo ephakade ngaye. Njengalokhu ukufa kwabehlela bonke abantu ngoba bonke bonile, uKristu waletha ekukhanyeni ukuphila lokungabhubhi ngevangeli. Roma 5 verse 12 to 3. 2 Timothy 1 verse 10. Njalo kuphela ngoKristu yikho impilo ephakade etholakala khona. UJesu wathi, yena okholwa endodaneni ulokuphila okungapheliyo, kodwa yena ongakholwayo endodaneni kayikubona ukuphila, kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe. Johane 3 verse 36. Wonke umuntu ulethuba lokufumana isipho lesi esiligugu kangaka kuphela nxa elandela imilayo kaNkulunkulu. Bonke abathi ngesineke bafune inkazimulo lodumo lokungabhubhi ngokwenza imisebenzi emihle, uzakubanika ukuphila okungapheliyo. Roma 2 verse 7, GC 533.1. Umkhohlisi omkhulu nguye yedwa owathembisa u-Adamu impilo engapheliyo ngokwephula imilayo kaNkulunkulu. Njalo lamazwi akhulunywa yinyoka ku-Eva athi, kaliyukufa, aba yintshumayelo yakuqala eyatshunyayelwa ngemfundiso yokuthi umphefumulo womuntu awufi. Kodwa amazwi lawo ayevela emlonyeni kaSathane uqobo lwakhe, atshunyayelwa njengeqiniso emabandleni amaKristu, namhlanje njalo amukelwa kalula ngendlela efananayo amukelwa ngayo ngabazali bethu bakuqala. Isigwebo esivela ezulwini esithi, umphefumulo onayo uzakufa. Ezekiel 18 verse 20. Senziwa ukuthi sitsho ukuthi umphefumulo onayo awusoze ufe, kodwa uzaphila inaphakade. Kuyamangalisa ukuthi abantu babambelela emazwini kaSathane njalo bakhetha ukungakholwa amazwi kaNkulunkulu. GC 533.2. Kambe umuntu ngemva kokuwa kwakhe wayevunyelwe ukudla isihlahla sokuphila, wayezanelisa ukwamukela impilo engapheliyo. Ngale indlela isono sasizaba khona kuze kube nini nanini. Kodwa ingilosi ezazilenkemba yelangabi zavikela indlela eya esihlahleni sokuphila. Genesis 3 verse 24. Njalo akula lo yedwa ophuma emulini ka-Adamu oseke wavunyelwa ukuthi athabathe isithelo lesi esinika impilo. Ngakho ke asikho isono esingaphila impilo engapheliyo. GC 533.3. Kodwa ngemva kokuwa, uSathane watshela ingilosi zakhe ukuthi ziyenze yonke imizamo yokuletha imfundiso yokuthi umphefumulo ulamandla okuphila kokuphela. Njalo ngemva kokwenza ukuthi abantu bamukele amanga lawa, ingilosi zakhe zazizabakhokhelela ukuthi bacabange ukuthi isono sasizaphila phakathi kosizi olungapheliyo. Ensikwini zanamuhla, umkhohlisi ngenxa yomsebenzi yokusebenzisa inceku zakhe uveza uNkulunkulu njengombusi othanda ukuphindisela njalo olochuku. Ufundisa ukuthi uphosela egehena bonke abangamjabulisiyo, njalo wenza ukuthi bamukele ulaka lwakhe, njalo lokuthi nxa besizwa ubuhlungu emalangabini umdali wabo ubakhangele ngentokozo njalo lokusuthiseka. GC 534.1. Ngale indlela umkhohlisi ugqokise umdali ngezakhe izembatho, uchuku luphuma kuSathane ngokwakhe. UNkulunkulu uluthanda kodwa akudalayo kwakumsulwa. Kungcwele njalo kukuhle kwaze kwafika isikhathi lapho isono esalethwa ngumhlamuki omkhulu. USathane nguye olinga abantu ukuthi bone njalo abe sebabulala nxa esenelisa. Njalo nxa eseqedile ngabo uyathokoza ngenxa yobubi ayabe sebulethile. Ngabe ubephiwe imvumo ubezabuthelela wonke umuntu abe ngaphansi kwakhe. Ngabe bengasikho ukuthi amandla ezulu ayangenela, lokungasoke kube le yodwa indodana kumbe indodakazi ka-Adamu ebizaphunyuka. GC 534.2. USathane uzama ukunqoba abantu lamhlanje njengoba wanqoba abazali bethu bakuqala ngokusebenzisa iqhinga lokunyikinya ukholo lwabo kumdali wabo njalo lokubahola ukuthi bathandabuze inhlakanipho yombuso wezulu njalo lokulunga kwemilayo yakhe. USathane lenceku zakhe baveza uNkulunkulu sengathi ngumubi okwedlula bona, ukwenzela ukuthi kubonakale sengathi mubi njalo lokuhlamuka kwabo kulungile. Umkhohlisi omkhulu uyazama ukubeka isimo sakhe sochuku phezu kababa wethu osezulwini, ukwenzela ukuthi kubonakale sengathi nguye umoniwa owaxoshwa ezulwini ngoba wayengakhothamelanga umbuso owawunyathezela amalungelo akhe. Uveza phambi komhlaba inkululeko abayikholisa ngaphansi kwakhe nxa eyiqathanisa lobugqili obulethwa yimithetho kaJehova. Ngale indlela uyaphumelela ukulinga imphefumulo eminengi ukuthi yehlukane loNkulunkulu. GC 534.3. Iphambene kanganani le mizwa yethu? Iphambane kanganani le mizwa yethu yonke yothando lesihawu, njalo lokuzwisisa esilakho mayelana lokulunga. Imfundiso yokuthi abantu ababi abafileyo bayatshiswa ngomlilo endaweni okuthiwa yigehena kokuphela, ngenxa yezono abazenze empilweni emfitshane emhlabeni, bayatshiswa kokuphela phambi kukaNkulunkulu. Loba kunjalo, imfundiso leyo lokhe ifundiswa emabandleni amaningi. Esinye isikhwicamfundo kwezenkolo sathi isenzo sokutshiswa kwabantu egehena sizayenza ukuthi abangcwele bathokoze kokuphela. Nxa bebona abanye abazelwe ngokwenyama njengabo besebuhlungwini, lokho kuzabenza ukuthi bananzelele injabulo abaphila kiyo. Omunye wasebenzisa amazwi athi, nxa isigwebo sokujeziswa sibekwa ngokuphela phezu kwezidalwa okumele zamukele ulaka, intuthu yokutsha kwabo izahlala isenyuka phambi kwamehlo ezidalwa zomusa, bona kulokuthi bahlanganyele ebuhlungwini balabo abatshiswayo. Bazakuthi amen, aleluya. Idumiseni iNkosi. GC 535.1. Itholakala kuwaphi amakhosi elizwini likaNkulunkulu imfundiso leyi? Kambe abasindisiweyo ezulwini bazakholwa imizwa yabo. Bazakhohlwa imizwa yabo yozwelo lesihawu, njalo lemizwa yomuntu wonke na? Imizwa leyi izaguqulwa ibe ngeyochuku na? Hatshi. Imfundiso leyi ayisiyo yencwadi kaNkulunkulu. Labo abafundisa imfundiso efana laleyi bengaba ngamadoda aqeqetshileyo njalo acabanga ukuthi enza okuhle, kodwa iqiniso yikuthi badukiswe yikusebenza kukaSathane. Ubaholela ukuthi baguqule amazwi ombhalo belandele amazwi abonisa uchuku lwakhe, hatshi olutholakala kumdali wethu. Ngiyazifunga mina, kutsho iNkosi. Kangithokozi ngokufa komubi, kodwa ngokuba omubi achiye indlela yakhe aphile. Chiyani indlela zenu ezimbi, ngoba lizafelani lina bako-Israyeli na? Ezekiel 33:11. GC 535.2. Ube zatholani uNkulunkulu nxa besingavuma ukuthi uyathokoza ngokubona abantu besitsha kokuphela, lokuthi uyajabula nxa esizwa ukukhala kobuhlungu kwalabo abafake emalangabini wegehena? Ukukhala kwabo kungaba kuyingoma emnandi endlebeni zalowo oluthando olungapheliyo na? Kuyafundiswa ukuthi ukuhlupheka kwababi kubonisa ukuthi uNkulunkulu uzonda kanganani isono esiyiso esiphambanisa ukuthula komhlaba wonke. Kepha ukuthuka uNkulunkulu okungaka sekungathi isizathu sokuthi uNkulunkulu uzonda isono yiso esenza ukuthi isono siqhubeke sikhona. Ngoba nxa ulandela imfundiso yabantu laba, ukutshiswa kokuphela kungela themba lokuhawukelwa kwenza abatshiswayo bazonde kakhulu, baqale ukuthethisa njalo lokuqalekisa. Ngokwenza njalo kufundiswa ukuthi besengeza amacala abo. Ubukhosi bukaNkulunkulu abukhuliswa yikwekela ukuthi isono siphile kokuphela. GC 536.1. Ayikho ingqondo yomuntu engenelisa ukulinganisa ubukhulu bobubi obulethwe yimfundiso leyi yokutshiswa kwabantu kokuphela. Inkolo yeBhayibhile egcwele uthando njalo lokulunga lesihawu yenza ukuthi ibe mnyama ngenxa yemfundiso leyi yamanga. Nxa sikhangele indlela uSathane angcolisa ngayo isimo sikaNkulunkulu ngamanga, kuyasimangalisa yini ukuthi umdali wethu uyesatshwa njalo uyazondwa na? Umfanekiso kaNkulunkulu osabekayo osugcwele emhlabeni ngenxa yemfundiso ezitshunyayelwa emabandleni sezabangela ukuthi inkulungwane, yebo lezigidi zabantu, ziphike ubukhona bakhe. GC 536.2. Imfundiso yokutshiswa kokuphela ngenye yemfundiso zamanga ezigoqela iwayini yesinengiso seBhabhiloni alinathisa izizwe zonke. Sambulo 14 verse 8 lo-17 verse 2. Ukuthi abafundisi bakaKristu labo bayamukela imfundiso leyi njalo bayayitshumayela kuyisimanga. Bayamukela ivela eRoma ngendlela efanayo abamukela ngayo isabatha lamanga. Kuliqiniso ukuthi yafundiswa ngamadoda amsulwa njalo aphakemeyo. Kodwa ukukhanya endabeni leyi kwakungakafiki kibo ngendlela osekufike ngayo kithi. Babe lomlando kuphela ngokukhanya okwakubehlele ngesikhathi sabo. Thina silomlando ngalokhu okukhanyisa esikhathini sethu. Nxa siphambuka ebufakazini obuselizwini likaNkulunkulu njalo samukele imfundiso zamanga ngoba okhokho bethu babezifundisa, siwela ngaphansi kwecala elibekwa phezu kweBhabhiloni njalo sinatha iwayini lesinengiso sakhe. GC 536.3. Kuxuku elikhulu elabantu abangamukeliyo imfundiso yokutshiswa okungapheliyo baholelwa ukuthi bamukele enye imfundiso yamanga. Bayananzelela ukuthi iBhayibhile liveza uNkulunkulu njengomdali olothando njalo olesihawu. Njalo kunzima ukuthi bakholwe ukuthi uzaphosela izidalwa zakhe emlilweni ongapheliyo wegehena. Kodwa ngenxa yokuthi bakholwa ukuthi umphefumulo uphila impilo engapheliyo, ababoni elinye iqiniso ngaphandle kokuthi wonke umuntu ekugcineni uzasindiswa. Abanengi bakholwa ukuthi izixwayiso zeBhayibhile zinikelwe ukuthi zethusele abantu ukuthi benze okuhle njalo azisoke zigcwaliseke. Ngale indlela isono singaphila impilo yokuzithokozisa singalandeli imilayo kaNkulunkulu, kodwa sibe nethemba lokuthi uNkulunkulu uzasumukela embusweni wakhe. Imfundiso enje enza sengathi yamukela umusa kaNkulunkulu, kodwa yona iphika ukulunga kwakhe. Yenza ukuthi inhliziyo yenyama ijabule njalo iqinisa ababi ezonweni zabo. GC 537.1. Ukwenzela ukuthi siveze indlela labo abakholwa ukuthi wonke umuntu uzasindiswa baphendulela njani amazwi eBhayibhile bezama ukuthi basekele imfundiso zabo, kuqakathekile ukuthi sisebenzise kuphela amazwi aphuma emlonyeni wabo. Emngcwabeni wejaha elalingakholwa njalo elalife engozini. Umfundisi webandla elikholwa imfundiso leyi wafunda ivesi ekhuluma ngoDavida ethi, ngoba wayeseduduzekile ngokufa kuka-Amoni. 2 Samuel 13:39, GC 537.2. Ngihlala ngibuzwa, watsho umtshumayeli, ukuthi kuza kwenzakala ngalani ngalabo abaphila emhlabeni phakathi kwesono. Nxa besifa phakathi kwempilo yobubi, bazahlanjululwa izembatho zabo, kumbe bafe ngendlela efana lejaha leli esibuthene ngalo, bengazange bekholwe. Siyathuthiseka ngeBhayibhile, impendulo yalo iza sixakululela inkinga leyi. U-Amnoni wayeyisoni esikhulu, njalo wayengavumanga izono zakhe. Wenzwa ukuthi anathe utshwala, njalo wathi esedakiwe wabulawa. UDavid wayengumprofethi kaNkulunkulu. Kwakumele akwazi ukuthi kwakukubi kumbe kwakulungile ngo-Amnoni embusweni ozayo. Kwaba yini akubonisayo? Inhliziyo kaDavid yakhumbula u-Absalom kakhulu, ngoba wayeseduduzekile ngokufa kwa-Amnoni. 2 Samuel 13:39, GC 537.3. Kuyini esikuthola emazwini lawa? Ayisikho yini ukuthi ukutshiswa kokuphela kwakungekho enkolweni yakhe na? Ngakho-ke siyananzelela njalo sithola ubufakazi obusekela imfundiso elothando eveza ukuthi ekugcineni wonke umuntu uzahlanzwa njalo athole ukuphila. Waduduzeka nxa wayebona indodana yakhe isifile. Kungani kwakunjalo? Ngoba ngelihlo lesiprofiti wayelamandla okukhangela phambili empilweni yenkazimulo, njalo wabona indodana leyi isebusisiwe ezilingweni, isikhululiwe ebugqilini, njalo yahlanjwa ebubini besono. Njalo ngemva kwalokho seyenziwe yaba ngcwele, njalo yamukelwa phakathi kwexuku lemimoya ethokozayo. Into eyodwa eyamduduzayo yayiyikuthi ngokususwa esimeni lesi sesono, njalo lokuhlupheka, indodana yakhe ayithandayo yase ihambe endaweni lapho umphefumulo ophakemeyo kamoya ongcwele owawuzathelwa phezu komphefumulo wakhe omnyama, lapho ingqondo zakhe ezazivulelwa ukuhlakanipha kwasezulwini lobuhle bothando olungapheliyo. Ngale indlela eselungiswe ngesimo esingcwelisiweyo ukuba akholise ukuthula lobudlelwane bokuba zindlalifa zezulu. GC 538.1. Emicabangweni leyi siyabe sizwisiseka nxa sikholwa ukuthi ukusindiswa kwezulu akweyamanga ezenzweni ezingazenza empilweni leyi, kumbe ekuguqulweni kwenhliziyo kathesi, kumbe kwesikukholwayo kathesi, kumbe enkolweni ethile emhlabeni. GC 538.2. Ngale indlela umuntu obizwa ngokuthi ngumfundisi kaKristu uphindaphinda amanga akhulunywa yinyoka ensimini yase-Edeni athi, ngawuyi kufa Ngosuku elizakudla khona, amehlo enu azavuleka, njalo lizafana loNkulunkulu. Umfundisi uthi isono esibi okwedlula zonke, umbulali, lesela, njalo lesiphingi, ngemva kokufa uzabe elungele ukungena embusweni kaNkulunkulu. GC 538.3. Njalo lowo ophendulela amazwi eBhayibhili, uyithatha ngapi imfundiso leyi? Uyithatha emgceni owodwa obonisa ukwamukela kukaDavid intando yezulu. Inhliziyo yakhe yamloyisa uAbsalom kakhulu, ngoba wayeseduduzekile ngokufa kuka-Amnoni, kubhekeka wayesefile. Ubuhlungu bokukhala kwakhe ngemva kokuthi sekwehlile ngenxa yokuhamba kwesikhathi, imicabango yakhe yasuka endodaneni efileyo yaya kwephilayo eyayivalekile ngenxa yokwesaba isigwebo secala laso. Njalo lokhu kuyibufakazi bokuthi isiphingi lesidakwa esingu-Amnoni ngemva kokufa kwakhe wathwalelwa ebuhleni lapho ayehlanjululwa njalo aphile lengilosi. Leyi yayingaka Leyi yinganekwane ejabulisayo impela, elungiselwe ukujabulisa inhliziyo ethanda isono. Leyi yimfundiso kaSathane, njalo yenza umsebenzi wakhe kahle kakhulu. Kumele simangale yini ukuthi ngenxa yemfundiso ezinje, ububi buyanda na? GC 538.4. Indlela ebanjwa ngumfundisi wamanga esivezileyo yiyo elandelwa ngabanye abanengi. Amazwi amalutshwana eBhayibhile ayihlukaniswa lendikimba yendaba ezikhathini eziningi ebengabonisa ukuthi incazelo efundiswayo ayivumelani lokulotshiweyo, njalo imigca efana laleyi engaphelelanga iyaphendulelwa njalo isetshenziswe njengobufakazi bemfundiso ezingela sisekelo elizwini likaNkulunkulu. Amazwi afundwe njengobufakazi bokuthi u-Amnoni usezulwini ayimfundiso ephikisana lamazwi eBhayibhili athi akulasidakwa esizaba yindlalifa yombuso kaNkulunkulu. 1 Korinte 6:10. Kwenzeka ngale indlela ukuthi abathandabuzayo labangakholwayo baphendulele iqiniso libe ngamanga, njalo izigidi zabantu sezabangelwa ukuthi zikhohliswe ngenxa yamanga abo, njalo zenziwa ukuthi ziqhubeke empilweni yesono bona becabanga ukuthi baphephile. GC 539.1. Ngabe bekuyiqiniso ukuthi imphefumulo yabantu bonke ihle idlulele ezulwini ngemva kokufa, bekuzaba kuhle ukuthi sonke sifise ukufa kulokuphila. Abanengi sebakhokhelwa yimfundiso leyi ukuthi bazibulale nxa besindwa yikuhlupheka lokudangala njalo lobuhlungu. Kubonakala sengathi yinto elula ukuthi bathathe impilo yabo badlule ebuhleni bezulu. GC 539.2. UNkulunkulu usinikile elizwini lakhe ubufakazi obusobala bokuthi uzajezisa bonke abephula imilayo yakhe. Labo abaziye ngayo abathi ulesihawu esikhulu ukuthi ehlulele isono, kumele bakhangele esiphambanweni saseCalvary kuphela. Ukufa kwendodana kaNkulunkulu eyayingelasono kuyibufakazi bokuthi inkokhelo yesono iyikufa. Ukuthi konke ukwephula kwemilayo kaNkulunkulu kumele kuthole umvuzo ofaneleyo. UKristu wayengelasono waphenduka waba yisono endaweni yomuntu. Wathwala icala lokona njalo lokusithwala lobuso bukayise. Inhliziyo yakhe yaze yadabuka impilo yakhe yaphela. Umnikelo lo wenzelwa ukuthi izoni zisindiswe. Kwakungela enye indlela isono esasingakhululwa ngaso esigwebeni sesono. Njalo wonke umuntu oyala ukwamukela umnikelo onikwe ngentengo enkulu kangaka kumele azithwalele icala njalo lemfanelo yaso. GC 539.3. Asikhangele okunye okufundiswa liBhayibheli mayelana labantu ababi njalo abangavumiyo izono zabo. Labo ababekwa ngabafundisi bamanga njengokuthi basezulwini njengabantu abangcwele asebezingilosi ezithokozayo. GC 540.1. Omileyo siza kumnathisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Sambulo 21:6. Isithembiso lesi ngesalabo kuphela abomileyo. Akula omunye kodwa labo kuphela abananzelela ukuthi bomile njalo abadinga amanzi lawo ngokudela konke yibo kuphela abazanathiswa. Onqobayo uzakudla ilifa lalezi zinto. Ngizakuba nguNkulunkulu wakhe yena abe yindodana yami. Sambulo 21:7. Lapha futhi kule migomo ebekiweyo. Ukwenzela ukuthi sibe zindlalifa kumele silahle njalo sinqobe isono. GC 540.2. Inkosi nxa ikhuluma ngomprofeti u-Isaya ithi, tshelani abalungileyo ukuthi kuzaba kuhle kubo ngoba bazakudla umvuzo wezenzo zabo. Maye komubi kuzakuba kubi kuye ngoba lokhu okwenziwe ngezandla zakhe kuzakwenziwa lakuye. Isaiah 3:10-11. Lanxa isono sisenza okubi izikhathi ezilikhulu siphile isikhathi eside. Kodwa ngiyazi ukuthi kuzabalungela labo abamesabayo uNkulunkulu ngoba bayamesaba. Kodwa ababi kakuyi kuba lungela. Mtshumayeli 8:12-13. Njalo uPawulu uyafakaza ukuthi isoni sizibekela ulaka ngosuku lolaka. Nxa usambulwa ukuthonisiswa okulungileyo kaNkulunkulu oza kunika lowo lalowo ngokwemisebenzi yakhe. Usizi lokubandezela kuzakwehlela abantu bonke abenza okubi. Roma 2:5-6-9. GC 540.3. Yazini lokhu likuqedisise ukuthi oyisifebe longcolileyo lolomhawu okutsho lowo okhonza izithombe kanalifa embusweni kaKristu lokaNkulunkulu. Efesu 5:5. Nxwamelani ukuhlala ngokuthula labantu bonke, linxwamnele lobungcwele. Ongelabo bona
angeyibona inkosi. AmaHebheru 12 verse 14. Babusisiwe labo abenza imiyalo imilayo yakhe. Ukuba babe lelungelo esihlahleni sokuphila, bangene emzini ngamasango. Ngaphandle kukhona izinja labathakathi, leziphingi, lababulali, labakhonza izithombe, labo bonke abathanda inkohliso bayenza. Amahubo 12 verse 14. Babusisiwe labo abenza imilayo yakhe, ukuba babe lelungelo esihlahleni sokuphila, bangene emzini ngamasango. Ngaphandle kukhona izinja labathakathi, leziphingi, lababulali, labakhonza izithombe, labo bonke abathanda inkohliso beyenza. Sambulo 22 verse 14 to 15. GC 541.1. UNkulunkulu unike abantu amazwi achaza isimo sakhe njalo lendlela azaqeda ngayo isono. Inkosi uNkulunkulu olesihawu lomusa, ophuza ukuthukuthela, ogcwele uthando olungapheliyo lobuqotho, ohawukela abayizigidi, othethelela ububi leziphambeko lezono, kodwa ongayikuba yekela abalecala. Exodus 34 verse 6 to 7. Bonke ababi uzababhubhisa, kodwa abaphambukayo bazakubhujiswa bonke. Inzalo yababi izakuchithwa. Amahubo 145 verse 20, 37 lo 38. Amandla njalo lobukhosi bombuso wasezulwini azasetshenziswa ukuqeda ukuhlamuka, kodwa loba kunjalo konke ukujezisa kuzabe kuhambelana lesimo sikaNkulunkulu olesihawu lozwelo njalo olothando. GC 441.2. UNkulunkulu kabambi ngamandla intando kumbe ukwahlulela komuntu. Kathokozeleli ukumlalela okungaveli enhliziyweni. Ufisa ukuthi izidalwa zezandla zakhe zingamthanda ngoba efanele ukuthandwa. Ufuna kuphela ukuthi bamkhonze ngoba befuna ukubonga ukuhlakanipha kwakhe lokulunga njalo lokuthanda lothando alalo. Njalo bonke abananzelela ngokulunga zonke lezi izinto bazamthanda ngoba badonselwa kuye ngoba bekhangwa yibuhle bakhe. GC 541.3. Umusa lesihawu lothando okwafundiswa njalo kwaboniswa ngumsindisi wethu kungumfanekiso wentando yakhe njalo lesimo sikaNkulunkulu. UKristu wakubeka sobala ukuthi kazange afundise okunye okuphambene lalokhu ayekuphiwe nguyise. Isisekelo sombuso wezulu sihambelana lamazwi womsindisi wokuthi, wothanda izitha zakho, uNkulunkulu uyehlulela ababi ngenxa yokuthi efuna ukuthi umhlaba wonke ube lokuthula, njalo kwesinye isikhathi esenzela ukuthi labo abamukela ukwahlulela kwakhe balimukiswe. Engabenza bajabule nxa bengakwenza lokhu elandela imithetho yombuso wakhe njalo lokulunga kwakhe. Ubagombolozela ngezikhumbuzo zothando lwakhe, abanike ulwazi mayelana nemithetho yakhe njalo abalandelele ngokubanika umusa wakhe, kodwa bayaphika uthando lwakhe, bephule imilayo yakhe, njalo baphike umusa wakhe. Loba behlala besamukela izibusiso zakhe, bayadelela onguye obaphayo, bazonde uNkulunkulu ngoba bayazi ukuthi izono zabo ziyisinengiso kuye. INkosi iyabekezela ububi babo, kodwa ihola lokwahlulela. Kodwa ihola lokwahlulela lizafika ekugcineni, lapho ikusasa labo elizapheleliswa khona. Uzababophela abahlamuki lava ehlangothini lwakhe na? Uzababamba ngamandla ukuthi benze intando yakhe yini?
GC 541.4. Labo abakhethe uSathane njengomholi wabo njalo abaholelwa ngamandla akhe abalungelanga ukuba phambi kwaNkulunkulu. Ukuziphakamisa lokukhohlisa lokwenza okubi lochuku sekungene kwakha ezimeni zabo. Bengangena yini ezulwini ukuthi bahlale lalowo obekade bemzonda emhlabeni? Iqiniso alisoke luvumelane lamanga. Ukuzithoba akusoke kusuthise ukuziphakamisa lobumina. Ukuba msulwa akuvumelani lobuqili. Uthando oluqotho alujabulisi labo abazithandayo. Kuyini okuhle izulu elingakunika labo abazinikele entokozweni yalomhlaba njalo lasezintweni ezithokozisa bona kuphela na? GC 542.1. Ngabe bekungenzeka ukuthi labo abachitha impilo zabo zonke behlamukela uNkulunkulu bathwalele ezulwini njalo babone ukuphakama njalo lobungcwele obukhona ngale, lapho zonke inhliziyo ezigcwele uthando lombuso okhazimula ngentokozo lengoma eziphakama ziletha udumo kuNkulunkulu njalo lewundlu, njalo lemifula yokukhanya engapheliyo egelezela phezu kwabasindisiweyo evela embusweni balowo ohleli esihlalweni. Labo abalenhliziyo ezizonda uNkulunkulu leqiniso lobungcwele bengenelisa yini ukuhlanganyela lezidalwa zezulu behlabele ingoma zokudumisa? Bengenelisa ukuphila phambi kwenkazimulo kaNkulunkulu leyewundlu na? Ngeke iminyaka yokulungiselela yanikwa bona ukuthi benelise ukubumba izimilo zezulu. Kodwa abazange bafundise ingqondo zabo ukuthi zithande ukulunga. Abazange bafunde ulimi lwasezulwini. Manje ithuba selidlulile. Impilo yakuhlamukela uNkulunkulu isibangele ukuthi bangalifaneli izulu. Ukuba nsulwa kwabo nobungcwele njalo lokuthula bekuzaba buhlungu kibo. Inkazimulo kaNkulunkulu ibizaba njengomlilo oqothulayo kibo. Babezahlala befisa ukubalekela indawo leyi engcwele. Bebeza kwamukela ukufa ukwenzela ukuthi bacatshiswe phambi kobuso balowo owafela ukuthi abasindise. Isiphetho sababi sibekwe yikukhetha kwabo. Ukungabi khona kwabo ezulwini kungenxa yokukhetha kwabo. Kulungile futhi kungumusa kuNkulunkulu. Kulungile futhi kungomusa kuNkulunkulu. GC 542.2. Njengamanzi kazamcolo, amalangabi wosuku lokwahlulela kukaNkulunkulu abonisa isigwebo sokuthi abantu ababi abasiliseki.
Abala sifiso sokukhothamela amandla ezulu. Intando yabo bayisebenzisa ukuhlamuka. Njalo nxa impilo iphilile, akwenzeki ukuthi imicabango yabo iguqulwe. Akusela sikhathi sokusuka endleleni yokwephula imilayo besiya ekulungeni. Lokusuka phakathi kwenzondo besiya ekuthandeni. GC 543.1. Ngokuvumela ukuthi uKhayini umbulali aphile, uNkulunkulu wanika umhlaba isibonelo sokuthi umphumela wokuvumela ukuthi isono siqhubeke siphila impilo yokwenza okubi ngenxa yendosela yemfundiso kaKhayini lesibonelo sakhe. Uqaba lwenzalo yakhe lwakhokhelwa esonweni kwaze kwafika isikhathi lapho ububi bomuntu basebubukhulu emhlabeni lokuthi yonke imicabango yenhliziyo yakhe yaseyimibi kokuphela. Umhlaba wawonakele phambi kukaNkulunkulu. Umhlaba wagcwala udlakela. Genesis 6:5-11, GC 543.2. Ngenxa yomusa wakhe phezu komhlaba, uNkulunkulu watshabalalisa abantu ababephila ngesikhathi sikaNowa. Ngenxa yomusa wakhe, wabhubhisa abantu baseSodoma. Ngenxa yamandla kaSathane, abantu abenza okubi bathola uzwelo lokubukwa, njalo ngale indlela baqhubeka bedukisa abanye ukuthi bahlamuke. Kwakunjalo ngensuku zikaKhayini njalo lezikaNowa, lasesikhathini sika-Abrahamu lesikaLothi, kunjalo lasesikhathini sethu. Kungenxa yomusa ukuthi uNkulunkulu ekugcineni uzabhubhisa bonke abaphika umusa wakhe. GC 543.3. Ngoba inkokhelo yesono iyikufa, kodwa isiphiwo somusa sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo kuKristu Jesu inkosi yethu. Roma 6:23. Loba impilo iyisipho sabalungileyo, ukufa kubekelwe labo ababi. UMose watshela isizwe sako-Israyeli, khangelani, ngibekile phambi kwenu lamuhla ukuphila lokulunga, ukufa lobubi. Deuteronomy 30:15. Ukufa okuvezwe endimeni lezi, lawa ayisikho lokhu okwanikwa u-Adamu, ngoba wonke umuntu uyamukela isigcebo sokwephula umthetho akwenzayo. Kuyikufa kwesibili okubekelwe ukuthi kuqathaniswe lempilo engapheliyo. GC 544.1. Ngenxa yesono sika-Adamu, ukufa kwehlela uluntu lonke. Bonke ngokufanayo bayangena emathuneni. Njalo ngenxa yokwenza kwecebo losindiso, bonke bazavuswa emathuneni abo. Uzaba lovuko lwabafileyo, bonke abalungileyo labangalunganga. Njengalokho ku-Adamu bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bazavuswa baphile. Imisebenzi 24:15, 1 Korinte 15:22. Kodwa umehluko uyavezwa phakathi kwamaqembu lawa womabili avuswayo. Lingamangali ngalokho, ngoba isikhathi siyeza lapho bonke abasemalibeni baza kulizwa ilizwi layo. Kuthi labo abenze okulungileyo baphumele ekuvukeni kokuphila, lalabo abenze okubi baphumele ekuvukeni kokulahlwa. Johane 5:28-29. Labo abatholakale befanele uvuko lokuphila babusisiwe njalo bangcwele. Kwabanjalo ukufa kwesibili akulamandla. Sambulo 20:6. Kodwa labo abangavumanga izono zabo ngokukholwa njalo bathola ukuthethelelwa kumele bamukele isigwebo sokwephula imilayo ngoba inkokhelo yesono yikufa. Bazathola isigwebo esehlukeneyo ngobuhlungu njalo ngesikhathi ngenxa yemisebenzi yabo. Kodwa ekugcineni lokhu kuzaphelela ekufeni kwesibili. Njengoba kungenzeki ukuthi uNkulunkulu asindise isoni ezonweni zaso engephulanga ukulunga njalo lomusa wakhe. Akwenzayo kuphela yikumthathela impilo ephakade ayichithe ngenxa yokona kwakhe njalo azibonise ukuthi kayifanelanga. Kuseyisikhatshana nje ukuba omubi angabe esaba khona loba uhlola indawo yakhe uzakuba engasekho. Omunye uthi zizakuba sengathi azizange zibe khona. Amahubo 37:10. Obadiah 16. Bembeswe ukungalungi baza kutshona befe ukufa kwesibili. GC 544.2. Ngale indlela isoni siza kuqedwa. Lakho konke ukuhlupheka lokufa okwalethwa yiso. Uzikhuzile izizwe, wabhubhisa ababi. Walesula ibizo labo kwaze kwaba nini nini. Izitha zichitheke zaphela nya. Imizi yazo uyidilizile. Kazisayi kukhunjulwa. Amahubo 9:5-6. UJohane kusambulo. Nxa wayekhangela phambili empilweni engelamkhawulo. Uzwa ingoma yodumo engelalizwi elilodwa elingahambelani labanye. Zonke izidalwa ezulwini lasemhlabeni zezwakala zinika lonke udumo kuNkulunkulu. Sambulo 5:13. Ngaleso isikhathi kuzabe kungasela umphefumulo owodwa olahliweyo ozathuka uNkulunkulu ophakathi kobuhlungu obungapheliyo. Akulazidalwa ezisegeyena ezikhalayo ezizaphambanisa ingoma yabasindisiweyo. GC 545.1. Phezu kwemfundiso yamanga yokuthi umphefumulo wabantu awufi, kulapho ogxile khona imfundiso yokuthi abantu bayaqhubeka bebona okwenzakala ngemva kokufa kwabo. Leyi yimfundiso efana laleyi eyokuthi abantu bayatshiswa kokuphela ephikisana lobufakazi beBhayibhili, lemicabango yethu njalo lemizwa yethu njengabantu. Imfundiso leyi ejwayelekileyo iletha ukuthi bonke abasindisiweyo abasezulwini bayabona konke okwenzakala emhlabeni ikakhulu empilweni zabangane ababachiye emuva. Kodwa kungenzeka njani ukuthi kube yinto ethokozisa abafileyo ukuthi bazi inhlupheko zabaphilayo lokuthi babone izono ezenziwa yilabo ababathandayo njalo lokubabona bedlula enhluphekweni lasekudangaleni njalo lasensizini zempilo. Ungakanani ubuhle bezulu obuzakholiswa yilabo abahlala bendiza phezu kwabangane babo emhlabeni na? njalo iphambene kanganani imfundiso yokuthi labo abangalunganga nxa beqede ukuphefumula umphefumulo wabo wokugcina badlulele emalangabini wegehena. Beluzaba ngakanani usizi lwalabo ababona abangane babo besiya emathuneni beza bengazilungiselanga besiyangena empilweni yobuhlungu lesono sokuphela. Abantu abanengi sebalahlekelwa zingqondo zabo ngenxa yemicabango leyi ehlukuluzayo. GC 545.2. iBhayibhili lifundisane mayelana lezinto lezi. UDavida waloba ukuthi umuntu kalamcabango ngemva kokufa kwakhe. Lapho esifa uyabuyela emhlabathini. Nangalolu suku amacebo akhe ayaphela. Amahubo 146.4. uSolomone laye uyengeza ngokuthi ngoba abaphilayo bayazi ukuthi bazakufa, kodwa abafileyo abazi lutho. Kabaselawo umvuzo, kabasakhunjulwa. Uthando lwabo lenzondo yabo lomona wabo sekubhubhile. Kabasayi kuba khona kulokho okwenziwayo ngaphansi kwelanga. Kawukho umsebenzi lomcabango lolwazi lokuhlakanipha endaweni yabafileyo. Lapho uyakhona. Mtshumayeli 9:5-6-10. GC 545.3. Nxa umthandazo wakhe wawusuphenduliwe njalo impilo kaHezekiya yaseyengezelelwe ngeminyaka elitshumi lanhlanu, inkosi yabonga uNkulunkulu ngokudumisa isihawu sakhe. Wasebenzisa ingoma leyi ukunika isizathu sokujabula kwakhe. Indawo yabafileyo ingeke ikubonge, lokufa kungeke kukudumise. Labo abehlela emgodini bangethembe ubuqotho bakho. Abaphilayo yibo abakudumisayo njengoba ngikudumisa lamuhla. Isaiah 38:18-19. Imfundiso ejwayelekileyo ithi abantu bonke abalungileyo abafileyo basezulwini njalo bangene enjabulweni yokudumisa uNkulunkulu ngolimi olungafiyo. Kodwa uHezekiya kazange abone injabulo enjalo phakathi kokufa. Amazwi akhe avumelana lobufakazi bukamahubo. Ngoba kakukho ukukhumbula wena ekufeni. Ngubani ongakubonga endaweni yabafileyo na? Abafileyo kabayidumisi inkosi. Kakho lo yedwa wabo obehlala elizweni labafileyo oyidumisayo. Amahubo 6:5-115:17. GC 546.1. UPetro ngosuku lwePentecost waveza ukuthi uDavid wafa wembelwa. Leliba lakhe lisekhona kithi kuze kube lalamuhla. Ngoba uDavid kenyukelanga ezulwini. Imisebenzi 2:29-34. Isizathu sokuthi uDavid uzahlala ethuneni lakhe kuze kuyefika usuku lokuvuka kuyibufakazi bokuthi abalungileyo abayi ezulwini ngemva kokufa kwabo. Kungenxa yokuvuka kuphela njalo ngesizathu sokuthi uKristu wavuka okuzakwenza ukuthi uDavid laye ekugcineni ahlale esandleni sokunene sikaNkulunkulu. GC 546.1. UPawulo laye wathi
ngoba uba abafileyo bengavuswa kavuswanga laye uKristu. Uba uKristu engavuswanga, ukukholwa kwenu kuyize. Lisese zonweni zenu. Lalabo asebafa bekuKristu sebachabalala. 1 Corinthians 15 verse 16 to 18. Ngabe okweminyaka eyinkulungwane ezine abalungileyo babekade besiya ezulwini, uPawulo wayeza kutsho njani ukuthi nxa kungela kuvuka? Lalabo asebafa bekuKristu sebabhubha. Bekungeke kube lesidingo sokuthi kube lovuko. GC 546.3. UTyndale omunye wabavuseleli abafela iqiniso nxa wayekhuluma ngesimo salawo abafileyo wathi, ngiyavuma phambi komuntu wonke ukuthi angivumi ukuthi manje baphakathi kwenkazimulo uKristu akuyo, kumbe lapho okukhona ingilosi zikaNkulunkulu ezikhethelekileyo. Futhi akukho ngitsho lasenkolweni yami eyodwa, ngoba ngabe bekunjalo angiboni okunye okwedlula ukuthi ukuchumayela ngokuvuka kwabafileyo bekuzaba yize. William Tyndale, Preface of to New Testament, ED 1534, reprinted in British Reformers, Tyndale, French Bens, page 349, GC 547.1. Kuliqiniso elingaphikisekiyo ukuthi ithemba lesibusiso esingapheliyo ekufeni selibangele ukuthi imfundiso yokuvuswa kwabafileyo etholakala eBhayibhelini ingafundiswa emabandleni. Lokhu kwasukela kuDr. Adam Clark, owathi imfundiso yokuvuswa kwabafileyo ibonakala sengathi yayimqoka kuphela kumaKristu asendulo okwedlula lamuhla. Kubangelwa yini lokhu? Abafundi bakaJesu babehlala befundisa ngayo, njalo bevusa abalandeli bakaNkulunkulu ukuthi bazimisele, balandele imilayo yakhe, njalo bathokoze ekuzweleni lokhu, ekwenzeni lokhu. Njalo labo ababalandelayo lamhlanje abakwazi lokhu. Abafundi bafundisa ngale indlela, njalo lamaKristu asendulo akukholwa lokhu. Ngokunjalo lathi siya kuchumayela, njalo abalaleli bethu labo baya kukholwa. Akula enye imfundiso phakathi kwencwadi zeBhayibhile ezikhuluma ngevangeli egcizelelwa okwedlula leyi. Njalo akula okunye enye imfundiso enyathezelwayo kumaKristu alamhlanje okwedlula leyi. Commentary Remarks on 1 Corinthians 15, paragraph 3, GC 547.2. Lokhu sekuqhubeke kwaze kwafika isikhathi lapho iqiniso eliligugu elimayelana lokuvuswa kwabafileyo elingasayazakali khona phakathi kwamabandla amaningi wamaKristu. Aleso sizathu omunye wabalobi nxa wayebhala ngamazwi kaPawulo atholakala ku-1 Thessalonica 4 verse 13 kusiya ku-18 uthi, kuzo zonke injongo ezisegcekeni zenduduzo, imfundiso yokungabhubhi okubusise lalaleyo kwabalungileyo ithatha indawo yemfundiso ethandabuzekayo yokuza kwesibili kwenkosi. Ekufeni kwethu inkosi iyeza ukusithatha, yikho lokhu okumele sikumelele njalo sikukhangelele. abafileyo sebedlulele ezulwini njengoba sikhuluma. Abameleli icilongo ukuthi bamukele ukwahlulelwa kwabo njalo lokubusiswa. GC 547.3. Kodwa nxa waye sezatshiya abafundi bakhe, uJesu kazange abatshele ukuthi bazamlandela masinyane. Ngiyahamba ukuyalilungisela indawo, njalo uba ngihamba ukuyalilungisela indawo, ngizakuza futhi ngilamukele ukuze kuthi lapho engikhona lani libe khona. John 14:2-3. Njalo uPawulu uyasitshela futhi ukuthi iNkosi uqobo izakwehla ivela ezulwini ngodumo, ngokumemeza kwesithunywa, langokukhala kophondo lukaNkulunkulu. Nabafileyo kuKristu bazakuvuka kuqala. Thina ke esikhona sisasele sizahluthunelwa kanye labo emayezini, sihlangabeze iNkosi emoyeni, sihlale layo kokuphela. Ngakho ke duduzanani ngala mazwi. 1 Thessalonica 4:16-18. Khangela ukuthi ahlukene kanganani amazwi lawa lalawa aphezulu akhulunywa ngumfundisi wemfundiso yamanga. Abafundisi laba baduduza labo abafelweyo ngokuthi akukhathalekile ukuthi lowo ofileyo ubesona kanganani, ekufeni kwakhe lapha emhlabeni udlulela ezulwini lapho amukelwa khona njengomunye wezithunywa zezulu. UPawulo ukhomba abazalwane bakhe phambili ekubuyeni kwenkosi, lapho amandla amangcwaba azaqanyulwa khona, njalo abafele kuKristu abazavuselwa empilweni ephakade. GC 548.1. ngaphambi kokuthi kube khona ongena ezindlini zabasindisiweyo, impilo zabo kumele zicubungulwe, njalo lezimo kanye lezenzo zabo zidlule phambi kokuphenya kukaNkulunkulu. Bonke abantu kumele behlulelwe ngalezo izinto ezibhalwe encwadini, njalo bathole umvuzo njengemisebenzi yabo. Ukwahlulelwa lokhu akwenzakali ekufeni kwabantu. Khangela amazwi kaPawuli, ngoba umisile usuku azathonisisa umhlaba ngalo ngokulunga ngomuntu amisileyo, anike bonke abantu ithemba lokuthi wavuswa kwabafileyo. Imisebenzi 17:31. Lapha umpostoli wakubeka sobala ukuthi kulesikhathi esibekiweyo esizayo, lapha umhlaba uzakwahlulelwa khona. GC 548.2. UJuda laye ubhala ngesikhathi esifanayo nezingilosi ezingagcinanga indawo zazo, kodwa zatshiya indawo zazo zigcinelwe ukulahlwa mhla wosuku olukhulu, zibotshiwe ngezibopho ezingaqamukiyo ngaphansi komnyama. Uphinda futhi atsho amazwi ka-Enoki, khangelani iNkosi izafika kanye labangcwele bayo abayizigidi ukuthonisisa bonke. Juda 6:14-15. UJohane uyachaza ukuthi wabona abafileyo abakhulu labancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, lezincwadi zavulwa, abafileyo bahlulelwa ngalokho okwakulotshwe ezincwadini ngalokho ababekwenzile. Sambulo 20:12. GC 548.3. Kodwa nxa kuyikuthi abafileyo sebeqalile ukukholisa ubuhle bezulu kumbe bephakathi kokutsha kwasegehena, ukwahlulelwa kudingelwani. Imfundiso yelizwi likaNkulunkulu endabeni lezi icace kakhulu njalo akula kuphikisana. Wonke umuntu uyenelisa ukuzizwisisela yedwa. Yiphi ingqondo eqedisisayo engenelisa ukubona ukuhlakanipha njalo lokulunga? Phakathi kwemfundiso yamanga egcwele emhlabeni, kambe abalungileyo ngemva kokuhlolwa kwempilo zabo ekwahluleleni, baza kuzwa amazwi lawa athi, kuhle nceku elungileyo lethembekileyo, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Bona bebekade bephila phambi kwakhe mhlawumbe okweminyaka eminingi. Kambe ababi bona babizwa phakathi kwamalangabi egeyena labo ukuthi bazokwamukela isigwebo sabo phambi kukamahluleli womhlaba wonke. Sukani kini lina eliqalekisiweyo liye emlilweni ongapheliyo. Mateyu 25:21-41. Yeka inhlekisa engaka. Kuyayangisa ukuthi inhlakanipho lokulunga kukaNkulunkulu kuyalulazwa ngenxa yemfundiso leyo. GC 549.1. Imfundiso yokuthi umphefumulo uyaqhubeka uphila ngemva kokufa kwakungenye yemfundiso zamanga eyasetshenziswa libandla leRoma. Beyithatha kulabo abakhonza izithombe njalo bayingenise enkolweni yamaKristu. UMartin Luther wayihlanganisa lenganekwane ezesabekayo ezibumba umquba wemfundiso zamanga zeRoma. Nxa wayekhuluma ngamazwi kaSolomoni encwadini kaMtshumayeli athi abafileyo abazilutho, umvuseleli uthi enye indawo efakaza ukuthi abafileyo abalamizwa uthi yena akula msebenzi lolwazi lenhlakanipho lapho. USolomoni uyehlulela ukuthi abafileyo balele njalo akulanto abayizwayo. Ngoba abafileyo balele lapho ababali ngitsho leminyaka yabo kumbe amalanga, kodwa nxa bevuswa bazabonakala sengathi bebelele okomzuzu owodwa kuphela. Martin Luther Exposition of Solomon's Book called Excelsis, page 152. GC 549.2. Akukho lakweyodwa indawo eBhayibhelini lapho okubhalwe khona amazwi okuthi abangcwele bamukela umvuzo wabo njalo ababi bamukela isigwebo sabo ngemva kokufa kwabo. Abaprofeti labalobi abanye abachiyanga isiqiniseko esinjalo. UKristu labafundi bakhe labo abachiyanga ilizwi elilodwa. IBhayibhili likubeka sobala ukuthi abafileyo abayi ezulwini nxa besifa. Bavezwe njengabantu abaleleyo abalindele uvuko. 1 Thessalonica 4:14, Job 14:10-12. Ngosuku olufanayo lapho umuntu alala khona ngokufa, imicabango yakhe iyachabalala. Mtshumayeli 12:6. Labo abangena phansi emathuneni bathule. Akulalutho olwenzeka emhlabeni abalwaziyo. Job 14:21. Yikuphumula okubusisekileyo kwabangcwele abakhatheleyo. Isikhathi loba siside kumbe simfitshane kuyisikhatshana kibo. Bayalala bevuswe licilongo likaNkulunkulu lapho abazakwamukela impilo engapheliyo. Ngoba uphondo luza kukhala, abafileyo bazakuvuswa bengela kubola. Nxa lokhu okubolayo sekwembethe okungaboli okungaboliyo lalokho okufayo sekwembethe okungafiyo kuzagcwaliseka okulotshiweyo kokuthi ukufa kuginyiwe ekunqobeni 1 Corinthians 15:52-54 nxa bebizwa ekulaleni kwabo bazaqala ukucabanga lapho abagcina khona imizwa yokugcina yayibuhlungu bokufa imicabango yokugcina yayingeyokuthi babengena ngaphansi kwamandla okufa nxa bevuka emathuneni umcabango wabo wentokozo uzazwakala phakathi kokumemeza kokunqoba besithi kufa kungaphi ukunqoba kwakho ncwaba lungaphi udonsi lwakho na 1 Corinthians 15:55 GC 549.3